Tisendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ebuseni mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Presia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla enkozini.
Yabona njengepolitical party mina I-expected ukuthi nxa ezakumezekile yama-presenti zimbekile into engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihita ngishiye nomi yekanja. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu shoko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni.
Sihlaziya udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entongolongweni ngemali yesibambiso se-bail izolo.
Noma ngayekisa ukukhulu ukuthi yena akade ufuna ukuachivile ukuthi akaqala jonse khona lo ganda bo 3 weeks and 2-3 weeks and then phakathi yena kuye kurayithi pakade vele ufuna ngobekwazi ukuthi vele eventually base uzagcine ethiwe kuphela. So yena okwakhe kuphelile kurayithi kuachivile akade vele ufuna.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo umsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Presia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini. Isikhulumeli sebandla uMnumzana Mbonisi Gumbo uthe kalalwazi ngokuxotshwa kukaNkulube. Asenelisanga ukukhuluma lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe lungangeni. UNkosazana Nkulube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaphiwanga izizathu ezibanzi ezibangele ukuxotshwa kwakhe.
Mina ingxoxo engiyitholileyo ithi kimi mina I-lead i-information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two ithi mina ngafaka ama-youth ku-danger kanye nami. So ingxoxo engiyitholileyo itsho njalo ithi and then yena ithi kithi kuzoba le-report ezovela ku-Secretary for Security esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngamphi ukuthi ukuthi uzabe si-explaina feza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I-expected ukuthi nxa ku-eva maybe kule ama-grievances zimbe kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihita ngishiye nomi yekanja. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu shoko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni nga-athenda i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2 ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi machawe ngisake nginjani ngihambe. Kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo ikhona ku-agenda. Kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo. Engizibiza khona lakhona futhi ngibabuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini i-topic ngeke ngibese ngithole incwadi enjengaleyo. Akekho izimo eyedwa owamphindile ngakule.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engage yena uChairman babona ukuthi into entela eyiyo hayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kathi sokunje. Mina abantu bengiphila nabo ngibabona ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi kungakuliqiniso
angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angitisise kodwa into ekhona ukuthi ibiyabe kuyinzondo phela leyo kuyabe sekumele ukuthi mina kuthi ukuthi ngehlise ngenzondo hhayi phela mina ngizibona ngingumkhokheli wasemathebeleleni yonke into eyenzakalo emathebeleleni ukuthi ngibela abantu bakithi ngizibona ngingumkhokheli kule ndawo kodwa kutho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda lendawo sekuphesenali ncwadi kunjalo ngoba ayifini ngishe minda yafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye uma-interview.
Lo ngonkosazana Praise Yankulube, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho Mubayi wachiwenga kumele ayihlala endlini yakhe lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eBorodele eHarare. Umnumzana Chiwenga kakho elizweni njalo wasuka mhlaka 29 ngenyanga edluleyo esethula isinqumo sokuba unkosikazi Chiwenga aphiwe ithuba lokuhlawula ibail. Umahluli umnumzana PC Rai Kwenda uthe akumelanga asuke endlini yabo yeBorodele lapho abotshelwa khona ngenyanga edluleyo. Wetheswa icala lokuzama ukubulala umnyeni wakhe lamanye ambalwa awenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Abe uvele nje uqinini nathi kumele kuqine vele bempile kungala option bekuyikuphonga ufuna ukumkhawulisa anti kanti uyabona abantu laba i-judiciary most of the cases by instructor. Anubonile kuphuma instruction yokuthi yeye lingabamba amashurufi lwayenze so lingathini so most likely la yakhe vele it's under the whole i-case yakhona yonke i-under instruction ukuthi limenze lithi lithi so eventually vele bezagcina iphiwe leyo bail anomisuke yaba imali enkulu kangaka but she vele ube deserve from the onset zabungela nithi ukuthi ahlale isikhathi sonke elokhu evalelwe.
Manje ngokubona kwakho kutho ukuthi umkakhe ukuthi umkakhe yena engaba ube lesandla yini ukuthi ancitshwe ibhayili?
Ye, yikho kanye ukuthi ukuthi obvious vele ubeba labi judiciary under instruction ukuthi limenze so limenze so limenze so njengoba le zakhe yavela yaba under instruction from the start and yabona so into yangikhona yonso serious yamakuze nema-data parameters nalisikala sikhuluma ngayo nxa kusebenzwa ngendlebeni.
Kodwa-ke siyabona ukubana uze wayiphiwa ibheyili nxa kuyikuthi umkakhe ubelesandla ukuthi ngaba eyekethisile na
noma engayekethisanga okukhulu yukuthi yena akade kufuna aku-achievile ukuthi akaqala donse khona lokho kanti yabona for i-3 weeks and 2-3 weeks yena lezi ephakathi yena kuye ku-right ibakade vele kufuna ngoba bekwazi ukuthi vele eventually ibheyili uzagcina iphiwe kuphela so yena okwakhe kuphelile ku-right ku-achievile akade vele kufuna.
Abanye bathi abasekeli bakamongameli bobabili lo mnumzana Mohadi laye ukhanya udaba lwakhe luyafana lokubophisa umkakhe kodwa olukhanya lukhulunywa kakhulu ngolukaChiwenga kungakuhamba njani?
Bafanana kuda kula difference bafanana bonke kungithuba lodlame and abadeserve vele yabona i-example abayisethayo ayisiyo example yabantu okumele ukuthi ngaba kule-leadership abayenza njalo omunye ugijimisa omunye wakhe ngamahloka omunye wenzani so abantu vele kudalo boyithu bafanana kulasethenongqonokulomunye bafanana.
Kodwa kungani kukhulunywa kakhulu olukaChiwenga udaba kungakhulunywa olukaMohadi?
Indaba yena usuke waba kuma-extreme yena le into yakhe ukuthi eyakhe vele ivele aba obvious from start ukuthi nguye vele oyi-leader into yangkhona whereas leyo omunye hhayi ibingani ingane yenombijana but lo usuke waba uyes ngoba vele kwakhe kuse kwaba clear ukuthi vele yonke into i-under instruction yakhe onoyibhilatwayo i-raise ama-emotions amakhulu ebantwini plus le ndlela umama lo athuthwe ngayo hhayi nokayikho right all together.
Lo ngumnumzana abekezela maduma ofuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo Amapholisa adubule abulala athi ngomunye wabemba imigodi obethwele isikhali semashethi eBovi district njalo abupha abahlanu ngemva kokuba bezame ukuhlasela amapholisa abelande ukubasusa kuleyo ndawo okubikwa bekungafanelanga bembe khona. Umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ukwethekelela elizweni komunye wakhe weChina umnumzana Wang Yi okukhangelelwe ukuthi aze elizweni ngempelaviki ezayo kuqakathekile kakhulu njalo eleZimbabwe lizacobongula laye izivumelwano ezithile ezigoqela ezokuthengiselana ezemfundo lokunye. Inhlelo esezisunguliwe elizweni lele China zibalisa ukuqhelisa ingxenye yesitishi seWange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport, le Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7. Abasithumela wona nge-WhatsApp sikhumbule njalo ukuthi sibonge labo abasilandelayo njalo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele ngoba lapho phela siya live streamer.
Ngalibingelela abasakazi be-Studio 7. Mina ngingukhalaza moya indaba engikhuluma ngayo yini? Silohlupho lokuthi sabhaliswa sibhaliselwa i-World Vision Food Program. Kodwa isimanga ngilizile likhuluma ngokuthi kuthiwa kule mali omele yengeze ezonceda indlala. Kodwa indlala ekuthiwa izoncedwa asiyiboni ukuthi yindlala ezoncedwa kumbe yimali epokukhulunywa nje ukuthi izazofika eZimbabwe idliwe. Ngoba lokho kususele last year ngo-October sabhaliswa buthumuthumu. Kuthiwa nansi indlala bhalisani masinyane ithole imali. Abantu bazuza ukudla sabhalisa kwathiwa sizosebenza imishantira sayisebenza leyo mishantira nzima kulakhathesi sibesifela emishantireni sihamba singadlanga sizemishantireni sifosohambana emishantireni nasoyipola sozilipola kodwa lakhathi sehola asikaboni lutho sokuze kungujanuwari kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi xa uhulumende enguye okhangeleyo ekubona kusenzakala ebantwini konoko ukuthi kuhambe nxa umuntu uzambhalisa umbhalisela indlala ngo-October kuze kube ngujanuwari ungamphanga leyo ndlela ofuna ukumnika umuntu umseve endlaleni akiyo. Uyabucabangani? Uyabe ungumuntu ofuna ukuthi abantu bakho baphile? Hayi, lokho kuyamangalisa. Uthi hambe nguyuhulumende osenzenje. Mina ngisekhaya endaweni yemaphisi. Kohole, Homestead, Lubangwe, Inkamaswe, Mandihongola, Thelanyemba, yonke indawo leyo kafuzi akulalulu. Kulamandla ezika likaDonald. Ithonte kanye. Indlala esikiyo inzima ngicambi manga siyalamba loko sithenjiswa izinto ezingazaziyo ukuthi sithini kuyakubuya kuthiwa amalayini enu arongo ye uthani siwalungise kubhalwabhala kuthiwa sayinani lapha sisayine sigijime sisayine sithi mhlawumbe engxenye sesizohula kathi sitshelwa manga sitshela bakithi uhulumende akulandelela ukukangela kumbe ngabe kumbe nguye okwenzayo kumbe yibo bona abantu okumele bakhuphele zomali ezosinika sebezidlele sebezosanisa into ezingasizo. Hayi, ngiyabonga bantu be-Studio 7 sebenzani kodwa litshela abantu iqiniso ngoba esikubonayo ayisikho esasikubona ngesikhathi sikamgabe. Umgabe kwakuthi nxa kuthiwa i-World Food Program nani yayibe kuthiwe nani hhayi leyi esiyibonayo okuthiwa sizeholo emafonini zoyi singayiboni ukuthi imali yakhona ithiweni uzini siyakufa lo nyaka u-2020 mbonani ngalaye ungene ngendlela embi ngendlala embi njalo u-2020 uzokuba nzima okwedlula u-2019 sizofa nenkomo zethu nembuzi zethu njalo ngingikhalaza loko ngiqhubeka ngisiya phambili kule nto engiyizwa ikhuluma ngabasekeli bezanuphiwe ukuthi ama-sanctions akhona a-affecta thina abantu makhaza lokho siyakumangala kakhulu ukuthi batho ngani ukuthi ama-sanctions a-affecta thina bantu makhaya njengoba ama-sanctions lawa akhona ama-sanctions afakelwa bonabo abafakelwa wona njalo bona abakaze babhode basifundise thina izakhamizi ukuthi ama-sanctions la asi-afektha ngaphi njalo njani kubethu uzwa umuntu ethi upresident wethu uAnda Masakini, 2 ilizwe lethu iAnda Masakini, 2 uChamisa ngiyofaka Masakini. Kuse kusidanisa thina kakhulu abayibo abantu makhaza ukuthi manje nxa abantu ababusayo besesabana nabantu abanjengaboChamisa, leli lizwe lizavuka njani? Alikuvuka. UChamisa akangeni ndawo endaweni yokubusa. UChamisa akangeni ndawo endaweni yombuso. Umbuso uAnda ZANU-PF, Anda President Mnangagwa. UPresident uMnangagwa nguyomela bona ukuthi ilizwe uliphakamisa njani the cabinet yakhe. Hayi ukuthi athathe omunye umuntu oyi-opposition party amfake phakathi, adobhe lona amfake phakathi, kuyasidanisa futhi. UPresident onjalo uzalivusa lithini ilizwe? Kasoze alikwanisa. Kata lilizwe lisiwa waya lokwesisiwa, ilizwe liphela livuthuka, and liyavuthuka ngaliphambili ngendaba yokuthi bayehluleka ukuvusa ilizwe ngendaba zaboChamisa. Kabatshele ngendaba zaboChamisa, bavuse ilizwe, balungise umkhonomi, sisude sizuze imisebenzi, sisebenze under upresidenti okuthemu uyafuna ukuvotelwa futhi. Esenzenje, kabazame abantu beZANU-PF, lathi nje siyiZANU-PF, kodwa siyakhuluma ngoba singaphansi kwabo, asinancedo kibo, kodwa sizambatshela bona abaphezulu ukuthi zamanini ukuvusa amakhanda, lithane naboChamisa, livuse ilizwe. Ilizwe liyawa ngoba liliboni lini elihlezi phezulu, ngoba lilamayusa aliliboni, libonwa yitshe singaphansi ngapha esidubekayo ukuthi yeyi kuzima la, vusana amakhanda lithane naboChamisa, likhambe liyecela khona lapho abalibhala amasasi zawo balikuphele. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi, basakaze ikhozi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selithumele amanye amabutho enkambeni yalo eKenya kulandela ukuhlaselwa kwalinkamba ngesonto liqembu lamalwecatsha ele-Al-Shabaab. Kwabulawa iziphathamandla zemelika ezintathu lamalwecatsha amahlanu. Inhlanganiso ye-AFRICOM ithi ayilasiqinise ukubulawa ngomkhokheli webutho le-Iran ngelemelika ngolwesihlanu olwedluleyo. Umculi weUganda uBobby Wine ubotshiwe ngomvulo emhlanganweni abewuqoqile elungiselela umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Lanxa inhlanganiso eqhuba ezokhetho kulelo lizwe eUganda Electoral Commission isithi yayimnika namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika, sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa kwemkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qaim Soleimani ngelemelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
IMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa lo mhlaba. Ungananzelela khonaphana eMiddle East, yiMelika eyayenza lama-terrorist olthiwa yi-ISIS, yibo abakhalelana iqembu abantu kakhulu eMiddle East. I-America ngokufuna i-oyili eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sathi sivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokho singabizwa lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngelemeli?
Siyazikhangela izizathu ngoba sisitsho ukuthi impi ese-Middle East ye-America, njengoba ngisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America, kanti ke layo Alcadia futhi yaqalwa iAmerica. Awusikho ukuthi thina sokugijima sithathe isayidi, kodwa ngoba siyakwazi ukuthi lakhona apha e-Afrika i-America ilama-military bases amaningi, lakhona apha eBotswana le ndaweni nje eziningi e-Afrika. Ungakhangela ezweni lase-Iran, i-America ilama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran. Esizibuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amane abefunani, ngoba kakulalizwe elilama-bases, military bases e-America. Kungani i-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe?
Ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi?
Angithi siyakusukubulabo bakutsho ukuthi yibo phela ababevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa i-Alcadia. Lo ayengumongameli wemele ku-Obama useze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya belibele NATO. Ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi, i-Libya yayihleli kahle, abantu bezihlalele kahle, kwasokungenela i-NATO lapho Obama. Ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula, kuhlala kuliwa. Yikho-ke iMelika lapho kule oil khona iyangenela, ngoba yona ifuna ukuthi isuze ibe sikhontrola ama-resources akulelo lizwe. Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe eMelika ubhekane lalo kodwa impeachment. Usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngoNovemba lweMelika.
Ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist, ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lwezijeziso zomnotho ama-sanctions ukuthi ngaba kukho konke lokho?
Thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele, kodwa sikutshoyo sithi ukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions, ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe, indlu kaMgabe le edume kakhulu athi khona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa, yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions. Izindlu eziningi izinkalakade zezindlu eHarare zama-politicians zabakhokheli zakhiwa kulama-sanctions. Siyakubona ukuphuma enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa. Loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane nawo, kodwa kasivumi ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions. Ukuhlupheka kwethu kuyikutsonta, kuyibusela.
Lo kumnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo-ke ke sithathe ithuba leli lokubala imbiko-ke sithunyelwa ngabalaleli bethu. Silo Sinini Linzi Hammon lapha emsakazweni uyasibingelela. Silo Presha Nzuza othi sivuka njani. Silo Nkosi Mthembo othi livuka njani sihlobo zami. Lo Pamela Khumalo uPresha Nzuza yena uthi Zanu PF vele isilithengisile amaChina ilizwe. UJoseph Nyathi uthi livuke njani msakazi labalaleli beStudio 7. Ukhulumende osiliphetheyo uyehluleka ulolunya, especially ngapha eMathebeleland siyasetshenziswa kuphela abantu lezifuyo, siyakufa ngendlala. Yebo ke ngabalaleli beStudio 7 laba akade besethulela imbono yabo. Njalo siya live streama lapha kukhasi lethu le Facebook uVOA Ndebele.
Yabonge si lombiko njalo vela ku Hitler Khulani Khumo Moyo othi ngodaba lwemelika ngivumelana lo baba oso Joburg iAmerica yiyo ephambanisa ukuthula emhlabeni ungakhangela kahle yeboke lapho ukhuluma ngodaba lolu lokuthi umkhokheli webutho leIran ubulewe ngelemelika elemelika lona ke lithi usawadala amacala amaningi ngakho lihlenga abantu bona ke abe Iran khona ngale le Iraq imigle east yonke kanye lemhlabeni jikelele labe melika kodwa ke kulembono etshiyeneyo ngalolu daba ngoba abanye bathi hayi kungani le melika lithanda ukuba ngumlamlankunzi ndawo sidlodlo laye usixhasile lapha kuhlelo lwethu hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje umsekeli womkhokheli walo Unkosazana Preziya Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini lokunye okunenginengi udaba olusaqhubeka sizazama ukukhuluma lenkokheli yaleli bandla ukuze sizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba sihlaziye udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail izolo silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Ngusithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanews.com